thina sisezi ebizweni leKenya sizindaweni ezitshiyeneyo njengamatawuni akhona kodwa kakhulukazi iseNairobi Central Province eKiambu liyawungamatawuni okukhona lapho esihlezi
khona. Khona kuhamba njani ukuthi kuze kufike sonesi sikhathi lisenelisa ukukhuluma ulimi lwangekhaya lina selihlale iminyaka kangako khona ngapho?
Ulimi azange sise salulahla ngoba abazali bethu basebize khuluma uhlobo lwabo, sizelwe khuluma uhlobo lwabazali. Lathi sakhula silukhuluma ngekhaya kwaze kwafikela isikhathi sokuthi lathi siyakha imizi azange siluyekele, siyale silukhuluma kuphela. Kufikela labantwana asibazeleyo thina ngazazana namhlanje umntwana uzala lokhe simkhulumisa ngohlobo olwakibo olwenzelo yabobaba wethu.
Manje abakho yini abathathekayo bagcina sebesenda khona ngapho kumbe bethatha khona ngapho okokuthi sebelabantwana abakwazi indimi zombili?
Sinabo kakhulu. Uma behlangana bona lezikolo lapha abafunda khona bayasikhuluma sibili ulimi lwesiKenya, kakhulukazi yazi iSwahili i-national language ekhulunywa ngumuntu wonke. Kulelimi lwevernacular olwesiTikuyu yiba lokhuluma kakhulu. Uma ungahlangana nabo bebodwa bekhulumisana labanye babo esikolo akuzwa umkhipho ukuthi kubengxenye angaba lolunye ulimi ongalukhuluma ngaphandle kokuthi angahlangana nami mina umzali wakhe noma umuntu owasakithi njengoba nasebethembu elikhulu kubingelela salibonane sitshonile livuka njani.
Manje libona ungani sizafika yini esinye isikhathi elizaphindela ekhaya?
Hayi, angiboni ukuthi kulokuthi kulokuvethutha abantu bephindele kuyahlala ekhaya ngaphandle kokuthi kuva manxa singathola izincwadi zokuvakasha ukuthi siyebona lapho kwavela khona ubaba wethu nabobaba mkhulu wethu. Engxenye kungaba lesifiso esinjalo njengabantu ulimi silikhuluma, ihistory yabobaba wethu siyizwa ukuthi badabuka badabuka amazwi anjalo khona lekhaya ematopo izindawo ezitshiyeneyo siyezwa amagama ebewakhuluma. Ngingafisela la muntu ngiyibona leyo ndawo noma ngingaba le ukuthi sitheke ama-particulars eKenya kodwa uhlobonya lokhuluma lapho ludabuka kona kuzamfosa ukuthi lezenye esifika ngiyebona ukuthi eyi abadala bani kumbe abazali bami badabuka lapho.